Umthetho ndaba we Supreme Court singavumelana lo umthetho ndaba we High Court ukuthi laba okwathiwa kabalalungelo kabafanelanga babe ngamakandidate ukuthi kuqondile lokho isinqumo se-High Court siqondile kumbe iphikisane laso. Nxa ngabe ithe kuqondile amathuba abesemancane ukuthi labo okwathiwa bangangenela ukhetho balungenela ukhetho. Kodwa-ke nxa umthetho wendaba we-Supreme Court ungathi hhayi waphambanisa umthetho wendaba we-High Court kuyabe sekuvule intuba yokuthi babuyele njalo babe ngamakhandidethi ngokusemthethweni. Kanti-ke kusengadlulela phambili njalo kubo-Constitutional Court kanjalo. Kodwa-ke izinqumo sikhangelela ukuthi singaba ngesokuvumelana le-High Court kumbe sokuphikisana le-High Court ekhona kusasa nje kumbe ezinsukwini ezilandelayo ngemva kokulalela icala lakhona.
Ilunga leZANU-PF koBulawayo uMnumzana Modi laye usemangalelwe ngesinye isakhamuzi saleli dolobho esithi laye kumele avinjwe aliswe ukuncintisa ngoba wafaka amaphepha akhe isikhathi sesedlule. Ubona uluphatha njani lolu daba umthethwandaba?
Umthethwandaba uza samukela kumbusi chithe isicelo salo othi uModi angangenela ukhetho. Nxa umthethwandaba uzabe usichithile isicelo leso, kuzamele ubeke ngokucacileyo ukuthi kungani ukuphuza kwakhe kusemthethweni, kungani ukuphuza kwakhe kuhambisana ne-constitution, kuhambisana nomthetho we-electoral act okwalaba abanye okwathiwa bangangenela ukhetho ngokuphuza, kube ukuthi ukuphuza kwabo kakukho emthethweni. Yinto leyo esizabe siyifakele izibuko ezinkulu ukuthi siyikhangelisise ukuthi kambe akula kukhetha yini uhlangothi okwenziwa ngumthethwandaba. Yikho abantu abazabe bekukhangele lokho ngokuba phela nxa bonke baphuza kuyabe kukhangelela ukuthi kuthiwe bonke baphuzile, kuthiwe bonke bangangenela ukhetho. Kodwa-ke siseza kuzwa khona sekukhulunywa khona lapho izizathu ezithithwa ngumthethwandaba ukuthi umehluko yiwuphi phakathi kwamodi lalabana abanye.
Ukhona ukudonselana imithethwandaba esikubonayo lokhu ungathi kuvezani ngeZimbabwe Electoral Commission eyiyo elawula ukhetho?
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi kunokudonselana phakathi kwabantu beZimbabwe ngokuphathelene lokhetho. Abanye besithi indlela yile, abanye besithi indlela yileyana. Lokhu-ke futhi kuzakwenza ukuthi bangavumelani abantu beZimbabwe ngemva kokuphuma kwemiphumela yokhetho ukuthi kambe yona ihambisana yini lalokho okufunwa ngabantu beZimbabwe kumbe ihambisana lalokho okufunwa libandla elibusayo. Konke khona lokhu esikubonayo kudonselwana emthethwandaba, abanye bekhangele ukuthi abanye bangangenela ukhetho, abanye bangenela ukhetho. Yikho okuveza kahle kamhlophe ukuthi le mphumela yokhetho izadonselwana, kuzadonselwana, kungafunyelwana, okuzakwenza ukuthi impi yakhona idlulele ziyefika ku-2028 ku-election elandelayo.